Soko izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 20 kuMabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Masikhangela izinga lenani labantwana abalokhu bebanjwa iCovid esikolweni. Thina kakusethusi njenge-athusi, akusimangalisi. Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende uselungele yini ukuthi izikolo zivule.
Abazali abalabantwana abasezikolo zama-boarding bakhala ngokuqansa kwenani labafundi ababanjwa iCovid-19 besezikolo.
Umkhokheli obuthi bukhokhele ibandla le-MDCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi nezanu-PF bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami kuyini esikuphumelana umlotha lezanu ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni.
Owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC eMathebeleleni South umnumzana Watch Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDCT waya kwe-MDC Alliance. Kuhlandla lezenotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamachumi amane lanye ilizwe lithole uzibuse, kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 280,568 asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela uhlelo lolu lusungulwa ngoNhlolanja. Asebetholakele belomkhuhlane lo sebezinkulungwane ezingamashumi phose amane 37,859. Abagule basila bazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu lanhlanu 35,031 kuthi asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,553. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo zama-boarding bathi sebehlalela evalweni ngenxa yokuqansa kwenani labafundi ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku. Kodwa uhulumende uthi akumelanga bethuke. Kubika uBathabile Masuku.
Ukuqonga kwenani labafundi ababanjwe bele COVID-19 ezikoleni zama-boarding schools ezinjenge Sacred Heart, Embakwe High School lezinye yikho sokwenze isabelo seMathebeleland South sikhokhele ngabantu asebefunyenwe bele gciwane leli kumaviki amabili adluleyo. Unkosikazi Brenda Madlela, umzali olomntwana ufunda ehlala khona, uchasisa ngokukhathazeka kwakhe.
Lokho kusiya phambili, lokho kubanja ama cases kuvuke kubanje ngayi lokho eyanda sesithwele nzima lokulala ezindlini akusalaleki ngenxa yokuthi ama cases ayanda le solution yangkhona asiyiboni. Angazi ukuthi lingasiphathisa njani ngoba abantwana basesikolo thina abazali sibabone la bekule kefu besingavunyelwa lokufika kiwo. Sidinga usizo lapha, sesikhala ngokuthi sisize sibona ukuthi abantwana banjani ngoba ukuthi ulale uyabungakwazi lokuthi wakho safe ku website or what.
Umnumzana Themba kuye moyo umgcini sihlalo welupane enhlanganiseni yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ uthi ukuqanisa kwenani leli akuba mangalisi ngoba izikolo zavele zavulwa kungelamanyathela aqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Sasivele sibuzile ukuthi uhulumende uselungele yini ukuthi izikole zivule. Abantu baphendula bekhanya besithi ukuthi ababalisi kabasafuni ukubuyela ezikole. Okwenzakalayo manje kutshengisa ukuthi vele kakukho okwalungiselelwayo. Sikhuluma kanje, baningi ababalisi, baningi abantwana abasazobanjwa i-COVID ngendlela uhulumende akhohlwe ngakho. Uhulumende lokhu ngawo yakubeka mgceke, anxusa abanye abantu abangamncedisi ngoba ezileleyene yedwa sokumehlula.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary education umnumzana Thawungana Ndoro uthi abazali kabangethuki, uhulumende uthethe amanyathelo eneleyo okumelana le-COVID-19 ezikolo.
Parents should not panic. The Ministry of Primary and Secondary Education,
ugatsha lwezezimfundo lusebenza ndawonye lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana ekufakeni indlela ezokukhangela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi abafundi ndawonye labo bonke abasebenza ezikolo bahlolwe nsuku zonke. Ngokunjalo indlela lezi ezifakiwe ziqhuba kuhle ngoba sezenelise ukubamba labo abalegcikwane leli, njalo abalomkhuhlane lowo bayahlolwa bekhona ezikolo.
Usikhwece mfundo solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo uthi lanxa kulohlelo lokuhlaba ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 umkhuhlane uyaqhubeka umemetheka.
Abasezikolo njalo bayaxwayisa ukuthi balandelele lezi zinqumo ezifakwe nguhulumende apha kula bantwana abafunda khona, bazilandele ukwenzela ukuthi kungaze kwabe kumemetheka umkhuhlane usiya phambili. Umkhuhlane uzamemetheka kakhulu, kumele sixwayise khonokho okukhulunywayo ukuthi abantu bangaze bahamba lapha kulesiminye eminye khona. Abantu bagqoke ama-face mask la, bageze izandla njalo. Lokhu kuyenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Yikho kodwa ungasinceda kakhulu, ngoba nxa siwuyekele umemetheka lokho esihamba esiminye eminyeni uhambe usiya phambili, uzabulala abantu abaningi kakhulu mahlabezulu.
Kusenjalo ababalisi baqhubekela phambili besithi iholo labo alibavumeli ukuhamba nsuku zonke esikolo, ngalokho bazaqhubekela phambili besebenza amalanga amabili ngeviki ngaphandle kokuba uhulumende akhuphule iholo labo. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ekhuluma lentatheli izindaba izolo ubike ukuba uhulumende uzahlawula laba abasebenzayo kuphela, kuthi laba abangasebenziyo abayi kuthola lutho. Nimele Studio 7 ikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wayengusenetha njalo engumgcinisihlalo we-MDC yamathebeleland South umnumzana Wachi Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDC thi wayaxhasana lele-MDC alliance ngoba i-MDC isebenza leZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-MDC Alliance lisithi amalunga e-MDC thi amaningi eMathebeleland North lawo asethatha inyathelo elifanayo. USpanda uxoxe loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ukuqala ukuthi i-MDC libandla elilodwa, okuqakathekileyo ukuthi ongenze nganakana umnakano ukuthi ngihlangane labanye abaningi. Isifiso sami ukuthi inhlanganiso ye-MDC ibe libumba eliqondileyo. Okwesibili, ngithe ngiyananzelela ubukhokheli obuzithi bukhokhele ibandla le-MDCT sobuthi bona abantu bengaxoxisani kakubi leZANU-PF. Bese ngizibuza ukuthi umbuzo wami nxa kuyikuthi kasi sesikhulumisana kuhle leZANU, kuyini esikukhumelana umlotha leZANU ibandla eselibulele umnotho welizwe abantwana basemazweni ngenxa yezenzo zayo iZANU-PF? So ngikubone kuqakathekile ukuthi ngiyehlanganale nabalandiyena nabanye ukuze sinelise ukunqoba iZANU-PF embusweni wayo, ngoba ngaphandle kokuthi sibambane sibe nyamanye akulanto engasenza senelise ukukhipha iZANU.
Libuyela liba nezinye ku-MDC Alliance, njalo izikhundla elazijiyayo lizazithola yini kumbe hayi liyafika nje liqalise kuthi
okuqhakathekileyo baningi abantu aba esihambe sonke sisiya ku-NDC Alliance okubalisela ubaba uMpiyeze Nare okubaliselwa umama uMargaret Ndlovu labanye abaningi abasendleleni yokuthi sibuyele siyebambana sibe nyamanye. Empeleni indaba yezikhundla ayisiyo eqakathekileyo sithandekile. Into eqakathekileyo kithi yikususa izanu embusweni ngoba sikhathele ngombuso wezanu PF. Ukuthi ngikhalele isikhundla sizanceda ngani amabhizinisi efile njalo abantu besigaba engisuka kiso ematobo ngokungethemba kwabo ngokungazi kwabo bangitshelile indlela yokuthi ukuze sinqobe izanu ngasisebenze sindawonye ngaphansi kwebandla likapresidenti uNelson Chamisa onguye owawina ama-elections ngo-2018.
Sixoxele sikhulumele sebandla le-MDCT wathi abangatshiya i-MDCT ukuthi ubukhokheli bebungalungiswa kuhle lase lixega ibandla kodwa basaliqinisa. Uyavumelana lalokho?
Ngiphikisana lakho. Abantu abaningi okubakhakhamisileyo kakhulukazi indaba ye-Victoria Falls yokuhamba kukapresident uMondlora ehamba lomnankagwe esiyadaba injekiseni kanti abantwana beZimbabwe babulawa yindlala. Bengazimiselanga ukuthi babuyisele kuzanu njengento eyenzakala phambilini kuginywa izaphu.
Lo ngumnumzana wathi Spanda owayengusenetha njalo engumgcini sihlalo we-MDC eMathebeleland South osechaphe waya kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo isikhulumeli se-MDC Alliance yeMathebeleland South umnumzana Tando Ndlela uthi baqhube umcimbi wokwamukela uSpanda eGwanda njalo uthi kulezinye iziphathamandla ze-MDCT ezilubhekise kubandla lakhe.
Msakazi, sizwa silokujabula kakhulu thina njengebandla le-MDC Alliance lapha ngasemzasi kweMandebeleni ukubana umnumzana uWashi Sibanda ngikhuluma kunjizo lo besidlaye e-ofisini yethu eGwanda esethulwa kubukhokheli beprovinsi utshengise kuzimisela ukubuza qhubeka esebenzela ibandla lakhe le-MDC Alliance elikhokhela nguChamisa. Uveze njalo ukuba hhayi lapha ade ekhona ebandleni leli likaMonzora elalikhokhelwa nguThokozani Khuphe hhayi akulalutho. Uthilo njalo ukuba ubuya labantu abaningi baningi kakhulu abantu abasuka khona ngale sebenanzelela ukuba hayi bebethatheke balahleka ngento nje engekho sebethe bazazimisela ukubuya basebenzele ibandla elile chance ukuba likhulu labantwana beZimbabwe. So siyabonga, kuyasijabulisa kakhulu. Ngevikile nje ephelele besilo mhlangano ngogodlwayo sisethula njalo umnumzana Nkomo uEdmund Nkomo owayengukandidenti kakhansela kaward 1 eNsiza South wayeyikandidenti kakhansela weMDC ekhokhelwa nguThokozani Khuphe ngaleso sikhathi umama uThokozani Khuphe. Hhayi laye uthe hhayi usekhathele ngokuba aqhubeke edlala amatobhi ngempilo zabantwana beZimbabwe. Lingamangali njalo ngensuku ezimfitshane ezizayo bakhona abanye engathi zinhlanzi ezinkulu esingikhona sizazethula wakhathi esingafisi ukuthi ngiwayethula amabizo abo ngoba sizakwenza kube officially ensukwini ezizayo ezilushwane. Ngiyabonga kakhulu Msakazi.
Lo ngumnumzana Tando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance yeMathebeleland South. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthi abakemukeli ngokusemthethweni impiko yabantu okuthiwa sebetshiya ibandla lakhe.
upolitiki abantu balelungelo lokuba lembono etshiyeneyo nxa bethola ukuthi kabasuthiseki ngebandla lethu bayavunyelwa njalo bakhululekile ukuthi baye kwamanye amabandla kanti njalo ke lathi sihlala sivulile iminyango yethu ukuthi samukele abantu abavela kwamanye amabandla lokwamukela nje abanye abantu abavela emakhaya abo abafuna ukuqalisa into zombangazwe bephathiseka emsebenzini esiyenzayo okuqakathekileyo njengakathesi njengebandla le-MDCT yikuthi sisemsebenzini omkhulu wokubumba kutsha ibandla okuvuselela ibandla ngomva kokuthiwa ngumkhokheli wethu ubaba upresident uTswangirai lizananzelela ukuthi u-2014 lapho esacina kwenza khona i-congress sokukhatshana kakhulu ngakho okunye ukunyikinyeka kwebandla sokusenziwa ukuthi ubukhokheli obukhona sobuxega ngoba sokuhlale isikhathi eside njalo sokulezikhexe eziningi kodwa ke umsebenzi esiwuphetheyo obalulekileyo kulamalanga ngokugcwalisisa lezo zikhexe sigcwalisisile eHarare sagcwalisisa eMaswingo umsebenzi oyehlayo ozafika khona ngapho khona ngale lasemathebelele kwizinto ezabe zingasekho ngoba kathi kwacina ukuqiniswa lezo ngatsha ngenxa yokuthi besikusigaba COVID-19. Siyabamukela lathi abavela kwamanye amabandla kodwa asiyonto esiyenza ngeqholo mhlawumbe elokuthi mhlawumbe sikhawulisa lawo mabandla kumbe silwa lawo mabandla siyayamukela thina abantu ngokuthula.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection oluphuma ku-Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19 eZimbabwe. Sigxile ekuthini luphazamisa njani intuthuko yabatsha elizweni. Ngalesi sikhathi ilizwe linanza ukufikisa iminyaka engamashumi amane lanye. 41 lathola uzibuse. Silukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMichael
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umahluli ekuthonisiseni kompolisa omhlophe wasedolobheni leMinneapolis uDerek Chauvin wethweswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd walile isicelo esenziwe ngamagqwetha akhe sokuthi leli cala lilahlwe ngoba umeli wesigaba seCalifornia edalela ephalamende uMaxine Waters ethule amazwi okutshotshozela udlakela nxa uChauvin engafunyanwa engelacala. Izikolo zasesigabeni seNew Mexico khonapha eMelika sezilamaviki amathathu zivuliwe ngemva kokuvalwa nyakinye nge-COVID-19 lockdown. Kodwa sokulezifundo ezidlula amakhulu ayisikhombisa 700 osokumele zihlale zingahlangani labanye ku-quarantine ngoba zihlangene la sebebanjwe yipele coronavirus. Obe ngumongameli wakwele-Chad uAdris Deby obesanda kukhethwa okwehlandla lesithupha ukuthatha intambo zombuso kasekho. Isikhulumeli sebutho sibika ukubana uDeby ubhubhe esekwethekeleleni abezomvikela endaweni abalwisana khona labahlamuki ngamanxeba awathole ekulwisaneni lokhu. Abakumsebenzi wokucitsha umlilo ama-firefighters ase-Cape Town kwele-South Africa abikwa lokhu elwisana lokucitsha umlilo oqhamuke emagosweni aphansi wentaba ze-Table Mountains osokutshabalelise imizi lezakhiwo ezigoqela isiphala sengwalo eselayibrari ekolitshini le-yunivesithi yalelo dolophu okubangele ukubana lezakhamizi eziningi zisuswe emizini yazo kuleyo ndawo. Umsakazi olodumo njalo esaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMohamed Yusuf Bathili wakwele mali owaziwa njalo ngegama lokuthi Ras Bat ukhululwe namhlanje ngemva kokubotshwa wavalelwa ngozibandlela labanye bakhe besephesta icala lokufuna ukugenqula uhulumende.
Kuhlandla lezomnotho lamhlanje sikhangela ukuthi njengoba sokwedlule iminyaka engamachumi amane lanye ilizwe lithole uzibuse, kukhona na osokwenziwe nguhulumende ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu? Abanye bathi kunengi, kodwa abanye bathi inoto intshontshwa ngababusayo. Inhlelo eseziqhutshwe nguhulumende kusukela ngo-1980 zigoqela olokwabakutsha umhlabathi kanye lolwe-indigenization. Ukuthi ziphumelele na kumbe kaziphumelelanga lezinhlelo kuya ngokuthi ubuza bani. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi banengi abanothileyo namuhla ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi.
Abantu beZimbabwe bathola umhlaba ngobunengi babo, amaplazi ngobunengi babo. Umhlabathi lo uyiwo onothise abantu abanengi ngoba imali isemhlabathini. Abantu batholile amamayini, bathole amabhizinisi amakhulu abasungulile emancane baqhubekela phambili. Abantu bonke abanothileyo, bonke bona babona benothile, banothile abantu beZimbabwe abaningi bakhona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu uthi uhulumende ubulala amabhizimusi ansundu ngemithetho emibi.
Sikhangela kathesi ke abezimota bamakhombi kumbe abama-driving school kumbe uZulu nje wonke weZimbabwe ubethenga izimota ke phesheya kwelizwe ke kweleJapan, sathola ukuthi sokufake umthetho kokuthi izimota ke ezidlulisa keminyaka elithumi zayenziwa ke zingasathengwa zingabuya elizweni, okutho ukuthi ke sokuthwalisa nzima-ke abamabhizinisi ke ade bephila ke ngokuthi bathenga izimota ke elizweni leJapan.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi lanxa bekhona abatholiswe inotho nguhulumende abaningi badla imbuya ngoluthi.
Bakhona okubatshintsheleyo, bakhona okulwe lokuthuthuka, kodwa abaningi akula development loba iprogress enkulu esiyibonayo ngenxa yokwenzakala kwezomnotho welizwe. Wakhangela nje abana bakhonisa kade ezingabembayo ngabalimayo, abanye laba akula nto abangayikhangela bathi siyibambile ngokuthola uzibuse okweZimbabwe.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Singakhangela inhlelo ze-indigenization, sikhangele inhlelo ze-land reform, sibona bebalutshwana ke izisebenzi ezabenefithayo ezathola amakhampani kumbe akula zisebenzi ke ezathola amaplasi.
Lanxa kulokuphikisana phezu kwenhlelo zikahulumende, iningi liyavumelana kudaba lokuthi inkohlakalo idlala indima enkulu ekubulaleni umnotho. Uhulumende uthi ilizwe lilahlekelwa imali edlula i-$1 billion ngomnyaka ngenxa yokuntshontshwa kwegolide, kanti lomuyi umnumzana Robert Mugabe waveza ukuthi kwantshontshwa imali engena ku-$15 billion ekwenjiweni kwamadayimana eMarange. Nango umnumzana Gawule.
Department lapha silamasela sila yonke into, kodwa isela ngelibanjiweyo. Ngokunjalo ke i-corruption kuphela yiyemele ichayo kakhulu kwabantu bayekele ukusela.
Amazwi yakhe agcizelelwe nguNdlovu.
Abalutshwane ke yibo ababambe umnotho welizwe, yikho kwenza ukuthi lama prices yezinto kuyadure, amafutha, ofuel, lokudla lokunye, ngoba ke kuyabe kule cartel yabantu abalutshwane okuyibo abamonopolizayo ke abakulena leyo business ke. Yibo kambe bakhuluma nge 41 years ke independence, kodwa ke iminyaka ke ebebuhlungu kakhulu ke abantwaneni beZimbabwe naleyo, ngoba intuthuko engekho abantu bangancediseki abakumabhizinesi.
UShoko yena uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende abumbe imithetho emihle ezahuga abatshali bezimali.
Ungakhangela into ehlupha kakhulu eZimbabwe, i-policy inconsistent. Siyavuka siyenze okunye, kusasa sivuke siyenze okunye, sivuke kulo mthetho omunye, sivuke siyenze lokhu, sithethe lokhu, senza lokhu.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo yena othi inhlelo zokuthuthukisa izisebenzi ezifana lamakopa lazo kumele zivuselelwe.
Asisawaboni lawo ma-cooperative okwamanje, kodwa sibona ngani luhlelo olwalusenza ukuthi ke izisebenzi zikwanise ukuphatheka kundaba zomnotho.
Lanxa uhulumende esitshaya isifuba ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi, iningi lithi amapulazi aphiwa abasekeli bezanu-PF kuphela, kanti lo Zulu laye ubhekane lobuyanga obumangalisayo. Nanku elizweni akula misebenzi. Inhlanganiso ye-emzini wekhodi ekumsebenzi wokufundisa uZulu ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku isisungule uhlelo lokuqoqa abatsha beZimbabwe abazaqala izifundo kungela nhlawulo kusukela mhlaka 3 ngoNkwenkwezi kusiyafika mhlaka 16 kuNcwabakazi. Umnumzana Eric Khumalo, oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, owasungula linhlanganiso, utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi injongo yalolu hlelo ngeyokuphathisa abasakhulayo ukuze bathole ulwazi lokuthi bathuthukise inhlelo lemisebenzi yabo besebenzisa imitshina yakulezi nsuku e-information technology kanye lobulembu be-internet.
Uhlelo lolu lokufundisa ngalo kuqala ngisenza nje umkhankaso wami emzini wekhod. So ngaba lokusebenza kakhulu kwelakithi, ngafundisa kubotsholotsho, ngafunda endaweni zesigodini ekhaya kusenkaya ensusa. So ngakubona nje kuqakathekile ukuthi abasakhulayo bebe leyinye indlela yokugcwalisela ulwazi abalalo. Ngikhona uma bedinga imisebenzi bezakwanisa ukuyifumana, ayikhona nje ukuthi hayi sibe siyibalekela ukuya eGoli. So if sisiya eGoli kukahle ukuthi sihambe kumbe sisebenza khona lapho okwelakithi, sisuke silamaphepha lokufunda okuzafaka umuntu endleleni eqondileyo. So ngabona ukuthi emzini wekhod singafundisa abantu bakithi bazakwanisa ukuthi babambe ulwazi lona lolo lubancede ukuthi sibe yisizwe nje esiphumelelayo.
Ubona ngani uhlelo lolulapho ukuthuthukisa abantu abasakhula ezimba khona?
Yeah, uhlelo lolulapho ukuthuthukisa ngoba ifo sikhangela maybe nje eminyakeni elithume edlulileyo ukuthi sasingela nje amafoni wonke la esisilawo khathesi. So kulula ukuxhumana lezihlobo nabangane, even labantu abalamabhizinisi abo kulula ukuthi athengise. Umuntu uyakwanisa ukuthi ekwazi ukuthi kulesitolo sakhe kumbe isitolo sakho sisetsholotsho kumbe sikobulawayo kumbe singaphi, ubususiba le website. And then izihlobo labangani abakwamanye amazwe sebengakwanisa nje lokuthi bebe bethengela imuli zabo ukudla ngakhona lokho ukubhadala kuwebsite. So imisebenzi eminingi isivuleka ngoba ukuze kukwanise ukuyenza ama-program okuyenza ukuthi ama-website lama-application khona lapho kumafoni ukuthi kusebenze kahle, kuyadingakala ukuthi kube khona abantu abakwanisa ukukhuluma i-language yangifona esithi i-language yona le yemtshina yamakhompyutha. So yikho sikubona kubalulekile as emzini wekhod ukuthi sifundise abasakhulayo phezu kolwazi abalufunda esikolo, beqede bebekwazi ukuthi baluthatha njani sebelufaka ngapho kwezemtshina.
Bengicela utshele uZulu ukuthi bengalixhuma njani.
Okay, abengasithola ebulenjini internet, nakubo-Facebook, nakubo-Twitter, nakubo-Instagram at mzinwekhod.com, ku-website at mzinwekhod, ku-Twitter, nakubo-Facebook, nakubo-Instagram.
Umnumzana Eric Khumalo, ngowenhlanganiso ye-emzini wekhod. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owayengusenetha njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC yamathebeleland South, umnumzana Watchi Spanda uthi usetshiyane lebandla le-MDC T waya ku-MDC Alliance. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.